I-National Council yokuqala ngomva kwe-Extraordinary Congress yiyo yodwa elamandla okwenza utshintsho kusisekelo sombuso webandla. Ngakho ikwenzile lokho. Akusekho ke emandleni kamama ukhuphe ukuthi ale ukuthi lokho kwenzakale noma ubengafisa ngoba kuyenziwe yi-National Council ekade ihlezi ngamandla langegunya ele-Extraordinary Congress. Ngakho ke kuyenziwe intando kaZulu, kuyenziwe intando yabanengi, wonke umuntu olandela imithetho yebandla osebenza ngedemokrasi ukhangelelwe ukubana akulandele lokho, akunanzelele lokho ukubana sesilomsekeli kamongameli owesibili ongubaba u-injiniya Elias Mutsuri.
Ubaba uBhebhe Lithilina wacela ukubana avunyelwe aphenduke kubandla, njalo lithi selikwenzile lokho, selimvumele. Kodwa yena uyakulandula uthi kazange acele ukubuyela kubandla leni.
Mina engikwaziyo yikuthi ubaba uBhebhe waba lenkulumo lo baba upresident weparty uDouglas Monzora etshengisa ukufisa kwakhe ukubana abe ngumuntu ophendukayo njengelunga lebandla emhlanganweni. Lokho kwethulwa yi-report kumbe ngumbiko ka-president ku-National Council, njalo kwaba yinto ibandla elenza isinqumo sokuthi ubaba uBhebhe lo mama uDorcas Banda labo bonke abangafisa ukubana baphenduke kumele bavulelwe iminyango ukuze baphenduke. Ngakho ngilesiqiniseko sokuthi umongameli ekukhulumeni kwami laye ukutshilo laye ukuthi waba nengxoxo lobaba uBhebhe eyabafikisa ekuthini ubaba uBhebhe ungumuntu ofuna ukuba aphenduke emhlanganweni.
Njengoba lisithi usephendukile, uphenduka engubani kulesikhundla yini alaso?
Ubaba uBhebhe kuphendukeni kwakhe usephenduka elilunga lebandla le-Movement for Democratic Change. Akaselaso isikhundla leso ayelaso ngoba ngezehlakalo esizaziyo azitshintshanga izehlakalo, kodwa nje uvunyelwe ukubana abe ngumuntu ophendukayo ebandleni njengokuxoxa kwakhe lo baba upresident emazisa ukubana uyafisa ukubana aphenduke. Ubaba upresident wasekwethula ke kumbiko wakhe ku-National Council.
Isiyazi ukuthi kulodaba olusemthethwandaba lapho alimangalela khona ngesikhathi lize limise ukuba lilunga okwakuqala lingakamxotshi. Luzaphathwa njani ke lolodaba nxa kuyikuthi usephendukile njengokutsho kwenu?
Lolu kusaludaba olusezohlaziywa ke zingatsha zebandla njengomuntu oyamukele kuyona impela sonto edluleyo. Kusazohluzwa ke ukuthi indaba yakhe esemthethandaba ibandla kumele liyiphathe ngayiphi indlela, njalo laye njengomuntu umuntu osephenduka ebandleni uza kuxwayiswa ukuthi angayiphatha ngayiphi indlela okungasoze kulethe ukungazwani phakathi kwebandla.